Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeAmnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso yeWoza zitshengisela namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa.
UMahadebe lowo beseganga kakhulukazi esepheka amasconzi athengisela abantwana amasconzi alama-drugs, abantwana bazibone sedakiwe nje besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphandekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Against Gender-Based Violence. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethula umbiko enhlanganiso yeAmnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso yeAmnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzane Tedros Muchena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzane Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso yeAmnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso yeCivic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani lenhlanganiso yeAmnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langesikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhluphe esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye sizalo seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uyavumelana lokwethulwe iAmnesty International.
iAmnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, iPAMU, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisadiki le-AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. uMnangagwa uhlulekile.
UMchena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezixwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungaxotshwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo, lokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ukusenjalo, izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa Ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthaze ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gamau sethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-International Human Rights Day obelulesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Chizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Chizuze owathunjwa mhla ka-12 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe le emibi ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabiselwa kubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Na vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanani. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-accusana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwangikhona lusuka lube nzima, especially nxa sesithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingama-21 lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi ku-barbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalaliswa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha kucha khona emahlakankomo, into ekhona ngeyokuthi we have seen commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha kumbe abasesingathi yokudutshulwa kwabantu abayisizisokwenzakala eHarare. Kodwa ke emathebheleleni kula bantu awucathungele ukuthi khona there are more than 20,000 awu like ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngabo 1983 eGoground, akusethwe icommission.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla lezanu-PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa kobulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango lebronco. Bathi njalo ubesepheka amaskonzi ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithe ukuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba. Kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo ngamahlangu wachasisa okuningi.
Bomahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisela abantwana amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe nje. Ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlendeke lamhla sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade vele Nkulumane, Phumula, kubompophoma lakonjiwe la umagwegwe le mzilikazi ukuthi hayi kuyanisoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 woza woman sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi. Mizisa about 800. Akube kuhle sibili kakhulu ngoba amapolice azanile lapha ke sicasele konke ashike athethe imbophi lesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatcha and kule petition esisayinisayo. So besimatcha sibe petition. Ipetition ilethi uMagadebe labanye bakhe basuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni. Nxa bengayanga ejele yabasuswa esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi uMagadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi ibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lembanje konke nje kuyahlanganisa kufuna kusiphambanisa abantu abethu but hayi ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambe sasiya kwezitolo khonapho abantu abadibe sikhona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sabantu awathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizo zakhona zikhona phansi bezilahliwe khonalapho khanya uMagadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabo mthetho ngokomthethweni kulobukliwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasi emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sebeyihayi lanxa sebengakusekho hayi bakutshelisathi asiphiwe nguMagadebe.
Uthi wena obesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho ngeke ngitsho sibithe phaka sithi sangkhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumagadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayethengisa emagedini yezikolo.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise uHoza ubexoxa icingweni lontungamili inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 Days Against Gender-Based Violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKhatswe Sisterhood for leHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana uMoyi Inkosikazi Lucy Duve obikwa wabulawa ngowayethandana layo uMnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uNkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebephuma ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence ye-equality ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni obaba bathi emhlangano yabomama kinzinza abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani ngiyakuhlonipha enziwethu ekhaya njengoba ngidla angicindezelwanga ngomama ngobaba abathi umithi sikhumalo siyabona uyakhuluma kakhulu esihlangeni thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayephalamente ayisibobomama kuthi uzana kuthiwa omama bazibazijezela bazisula ngiyakwazi ukuthi njengoba ngingahambanga angizange ngivalelwe ngomama ye kukhona umama abalenzi abalandela ayo ukuthi nxa sekutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso enziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakala
kwezinye indawo kuzakwenza kube lempumelelo. I-constitution yethu yeZimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elinjani kabafuni phela ukuthi omama labo babekhona.
Lo ngokwesikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxela ekobulawayo. Ngo-Live Talk lamhlanje ngensuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukunga hlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edalele House of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano we-European Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lama-Democrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni weMelika leMexico. Ilizwe leSaudi Arabia liyala ukuthi eleTurkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni seSaudi Arabia kweleTurkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalwisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokhu memetheka usuba khona, imfundiso ibantutshwana. And njalo mina ePhalamenti ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhuluma ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balathwa mahara kakusikho kwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibudget iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahala. Umuntu engaba le problem ukuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahala.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sibongubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe ngalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angaswela imali seseyahlala endlini. So bemfuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekwe eceleni bekelwe abantu abaphila le mikhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day kobulawayo obebulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakobulawayo kumele liliswane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi kobulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bese siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela. But eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
Uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa i-HIV iloko ikote eku-14% and phosi ilingane nje le-general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxama new infections esiba maningi, kutshengisela ukuthi asitshintshi behavior zethu. njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane kacha. Because they are saying for 2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS-related deaths by 90%. So now we have to see about the new infections. We have to goal the goal of ending AIDS by 2030.
Abantu abaphila legciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esinenyi bayehluleka ukuya kwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu ebandla leZANU-PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla leZANU-PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakwenzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano odayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli uMnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it's going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqhakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
An opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi kumele ibandla leli likhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha uMnumzana Abe Usiziba uthi bandlaleli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Hayi, vele lapha kulanto entsha esikhayelelela. Into esiyaziyo ukuthi vele ikuhamba besiyatshela uMnangagwa ephenduke ebe ngokokhela iZANU-PF, akulenye into ezakhulunywa ngaphandle kwakhonokho.
Lokhu kusebenzisa kamisi yarare uMnumzana Tshenzani Ntungagwa.
IZANU isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala laba abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election. Lakho njalo ukuthi ingani iyaziphatha, iyazilungisisa, ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-Congress le ihanjiswe ngaphi. Ijwayele ukuhamba kwendaweni ezitshiyeneyo lapha nalapha. Ngathi mina ukubona kwami akulo kunye kathesi, ngoba laphana kuyadliwa, siza ukuthi kule nkomo eziningi, le nyathi eziningi, yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulo kuxabana phakathi kukamnankakho lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga loba nje ibandla leZANU PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Wezemidlalo namhla, intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinali kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa nguBekuthemba Ndlovu linqobele eBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4-0 kwathi emdlalweni walo wokugcina wezibaya latshawa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final. Sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa ukuba yiliphi iqembu eliphutshe elisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-UZ Wolves elabesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-UZ Wolves linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-UZ Wolves uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinali isibonelo sokuba umdlalo we-volleyball kweleZimbabwe sukuzinga eliphezulu.
Overall singathi i-volleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe, i-support unit inapa iHarare City le-University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma-quarter final.
Nyakenye iqembu le-support unit yilo eliphakamise inkezo ukucelela besilisa ukuthi eleHarare City yilo ebelinqobe ukucelela besifazane kodwa lo nyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu le-UZ Wolves liya kuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series okuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1 kanyanga ngeleNamibia okuyimpumela elithiye elingela ngitsho lowodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was their...
Iningi labadlali beqembu leli ngabasakhulayo abakade beqala ukudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba senelisa ukuba sisebenze labo sibabumbe babe liqembu elingancintisana lamanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane ukucelela besifazane lile miklomelo yesithupha kuthi eleZambia belisendaweni yesibili lile miklomelo emithathu. Kucelela besilisa iqembu leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphutshe elisendaweni yakuqala lile miklomelo yi-9-1. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazana waziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.